soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lwemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra.
Uphenyo olusanda kuthulwa i-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF. Kungenziwa ukhetho kusasa.
La mafundisi alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isiqoqo seqhawe lesizwe.
Thina njengamakatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulwe umkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamajumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177,000,000 asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3,800,000. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakwele Zambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe lizakwehlisa amafulegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ucela lezaphu elen African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalo impi yenkululeko bathi bayathakazelela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njenge ngamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba umngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko bezipha izinkulumo eziningi zokuceda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitule Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrificer kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa, wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana neNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda utele South Africa. Sela zeguba, fiza mshoni mpanyuzi njela. Umnumzana Petniko Pepe, owala impi enkulunlego, unyoma kakhulu imsebenzi kaKaunda.
UKaunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra lezaphu. Njalo uKaunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election opposition kazange ala lesikhundleni watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sow Danisibanda laye uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni, izipra kungasuKaunda yayifande beyichabaliso Nyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha. Isikhathi sezipha lesani sathi isikhathi sokuthi izipha iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana kuthaisogani sezanu eMozambique kuphele khonapho izaphu iphele kwapho nezipha iphele khonapho. So Kaunda ngobunzima ngoba oNyerere basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ngathi ngabe AU oNyerere nekampani. Sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokuluye sokube nzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyela eZambia wavuselelwa futhi uKaunda ukuthi izaphu wakubona uKaunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephelo eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKaunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKaunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje athuthe azelibingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Kaunda.
Akwaziwa ukuba uKaunda uzancotsha nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele iTuto 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Kaunda. Umqondisi Dube usadulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekulanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKaunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezekwazi le-Africa ulahlekulwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKaunda. Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasoke bakhohlwe indima yadlalwa nguKaunda ikakhulekuliseni umbuso wabandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Kaunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKaunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Africa bathi uKaunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu leumaniseni izwekazi le-Africa.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Africa yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKaunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betraina amasotsha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi umpilo kaKaunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babe lombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace, they are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Kaunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kwele Botswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayelesandla esikhulu ekubunjeni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afro Barometer iveza ukuba ibandla leZanu-PF linakho ukunqoba kungenziwa ukhetho kusasa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZanu-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla le-MDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele Mass Public Opinion Institute liqiniso kuyabe kusisho ukuthi udinga odokotela bengqondo. IZANU-PF ingawuzuza kanjalo umvuzo wesupport eningi ngokwedlula wonke amaqembu. Yona idilizilizwa kula zikolwa, kula zibhedlela, kula mgwaqo, kula msebenzi, kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi.
UNkosikazi Cora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La ma-funders alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties. Lelo kodwa mina ngangiwakhangele awufuzanga ukubana abazwise ubuhlungu. Afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani lawo balungiselele ukubana batshintshe la ama-statistics.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kulusizi okwethulwe yi-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 iZANU le-MDC Alliance abalandeli ZANU ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphi ZANU bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli ephalamende. But khanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza tulane layo.
Sixoxa njalo lo Nkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukafather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
iziphathamandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Anne's eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazo waChigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngeke ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngasengigojisa laye. Hawu, kwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Isikhathi soneso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye, wayengazi njalo ebe lesikhathi la sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye, wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye. Njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kwizinto oyabe efuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatholiki yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatholiki, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungagwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nenyana ukuthi ichurch ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Business Conferences, into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani, okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugground, iCommission, iCatholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kwenzima ukuthi abemachurch bangene kwezombusazi, ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzancwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ulayidok namhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika namhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe, kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe yizigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuhlangula ngomnyaka ka-1865, kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngomnyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mtombeli, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lokuba bukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yililanga lapha abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezosizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze lelanga libe khona, kwaba lempi kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besibana besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu bezi abanye besithi hayi asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu bese betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe ama-ofisi kahulumente?
Hayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekungumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambi eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.
Lo umnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika. Ubekhupha econgweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawulwe imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba iReuters. Wezemidlalo uZenzo Moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleHighlanders Football Club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abokwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intuthuko izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoyo ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu, yena obelwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe walistila life, singagijimele ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesi-reacta. Khonaphana ekuqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singangancedisa njani umdala, ngoba kathesi ukuthi sibe sesidize legend, is a hero eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone sicelebrate nini sipilayo saphile empileni.
Umoyo ngakibo ngomakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba yezemidlalo esebenzela iphephandaba leChronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu, njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayosinzwa enze iprocedure okuthiwa yi-transurethral resection of prostate. Wesileke ukuthi ayithole leyo mali khathesi ngo-2021. Ngiye ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hhayi usefuna i-$1,000 e-permanent cartage. Ayitholakalanga leyo mali, kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umomo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uChamsanqa Dube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley nesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Uza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa. Nantu udaba esilethulelwe nguNtungameni Khomo.
Mabasa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njengoba sitshilo njalo ngumfundisi ngingupresident wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde nginjalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi ke-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa.
Ukuhlabela uqale nini maphosa?
Ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphe idlala lakhe lami laqala elibizwa kuthiwa lona Salibonani Bazalwane ngiseZimbabwe. Ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithiwa Simele Malopa elithi ukuthi Umthombo Wegazi. Ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga. Ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngekho emculeni ngaze ngabuyela lapho ke kule lockdown ye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
wathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha ithi iBhayibhile lenkosi beka wabonakala izazi zivela impumalanga zithi uphi lo ozelwe inkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi zilandela isikhathi eside singaphela amandla zaze zafika kuHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezazithethekile amadoda avele empumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli njalo iingoma zakho bangazithola ngaphi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi avela ezini lenkosi khona phana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi masesebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela. Okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms. Siyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe.
Ngokuhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Gwaunda. Uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco seqhawe lesizwe. Siqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoKids Club.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.